Lami ngithathe leli thuba lokubonga uMavelas. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuMbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lamaKristu lilokhu linanza ikhefu lePhasika ele Easter eliqalise ngolwesihlanu njalo eliphela kusasa ngomvulo.
Lathi sakuthatha kumaJuda bona ababe nandelela ukuthi bali akuyilanga ababe yenza umhlatshelo kanye ngomnyaka nikelwa ngomnabe kumbe umphristi omkhulu.
Abalwela amalungelo oluntu bemukela isigwebo esethulelo amadoda amabili eHarare abikwa anqunula owesifazana esithi kaqokanga ngemfanelo.
Kuzaba ngumzekeliso kakhulu, isifundo kakhulu kubo windi labo akade sebesenza engathi umthetho usezandleni zabo. Koza kacabanga ukuthi akwenze, uzacabanga inyanga lezi eziphiwe laba abanye ahle ayekele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lamaKristu lilokhu linanza ikhefu lePhasika ele Easter eliqalise ngolwesihlanu njalo elikhangelelwe kuphela kusasa. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni angcelelane lelizwe agoqela iSouth Africa leBotswana zisemakhaya lamuhla ngenjongo yokugwejisa lemuli lezihlobo. Lanxa abanye beziphumulela nje ngoba kulikhefu, umfundisi Raymond Motsi oweChristian Alliance uchasisa ngokuqakatheka kwaleli khefu empilweni yamaKristu.
Ikhefu lethu lePhasika njengamaKristu liqakathekile okudlulisa amalawu ngoba yikhefu elokhu kukhumbula ukufa kukaJesu esiphambanweni efela izono zethu. Ngakho-ke akula okunye esingakutsho, esingakubamba, esingakukhuluma kungamela isiKristu ukwedlula iPhasika. Yiko lathi sakuthatha kumaJuda bona ababe nandelela ukuthi bali akuyilanga ababe yenza umhlatshelo kanye ngomnyaka nikelwa ngomnabe kumbe umphristi omkhulu.
AmaKristu wona elokhu elinanza kakhulu yini leli khefu lokhuyana babekwenza kuqala kokuthi behambe bayihlala kwezinye indawo lize liyephela leli khefu kumbe kathesa basenelisi ngenxa yokuma komnotho welizwe?
Kulokhuyana kukhona kutestament endala kwakutshengisela ukuzimisela kwabantu ukuthi bakhanye ukuthi bayakhipha yonke into esemzini emzini yabo kumbe emdeni eyake ile mvubelo, ngoba imvubelo imela isono. Yikho babefuna ukuthi babone ukuthi khona bayahlanza indlu yonke, lempahla yonke iyabe ikhona endlini ukuthi kungelamvubelo, ngoba kwakubakhumbuza indlela abaphuma ngayo bevela eGibhithe besiya eKhana. Baphuma ntambama bengalungiselelanga lokudla ekade belakho. Kwakuyikudla okungaphekwanga, kwakungavuthwanga. Yikho kwakubakhumbuza senesiyana isikhathi ngendlela uNkulunkulu wabakhulula ngayo bekhona ngayo eGibhithe.
Njengezinkonzo lokhe liphathisa yini abaswelayo ngalesi sikhathi?
Siyaphathisa sibili indlela esiyenza ngayo ukuthi khona silabantu abadubekayo, silabantu abahluphekayo, yibo esibananzelela kakhulu ngoba kuyasikhumbuza umsebenzi uJesu awenzileyo efela izono zethu, athi njengomuntu olecala yena engelacala kodwa efela icala lethu. Yikho ukusiza abantu kutshengisela singathi thina isimo lesimilo sikaJesu efela izono zethu. I-problem nje esihlangana layo lezi nsuku ukuthi amaKristu abaningi khasiselani lokuthi iBhayibheli lithi singani sesikuqakathekisa esikutholayo kuphela. Yikho ekule problem kathesi.
Lo ngumfundisi Raymond Motsi, isiphathamandla somanyano weChristian Alliance, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. uzulu wesigaba seBambathi ePlumtree lezinye izigaba ezingxelelane lalindawo ezigoqela indolwane imakhulela imbimba lejujume zithi zilakho ukulahlekelwa izifuyo zonke lonyaka ngoba idamu elikhulu lemabhongane lilakho ukuphela amanzi okunatha yiloba nini. Izakhamizi lezi zithi ngemva kokudubuka kwaleli damu nyakenye kazizange zithole uncedo ezalucelayo kuhulumende. Ezinye izakhamizi zithi inkomo zazo seziqalisile ukubanjelwa edakeni kuleli damu zizama ukufinyelela amanzi amalutshwana akhona. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, untungameli inkomo iStudio 7 uxoxele sakhamuzi seBambathi ePlumtree umnumzana Thebukani Ndleya.
Umumo kwalo nyaka ntungameli mubi njengoba vele izulu alizaline. Idamu lelo kuthiwa iMaitengori Mabhongani demu vele akula umfula uzange ugeleze. Ngathi idamu lajaya last year so akutholakalanga oloncedo lokuthi livalwe. Sazama by all means ukuthi sicele abecouncil or campfire basincedise labo khanya ngani kabalamandla okuvala kule lapho elatshaya khona. Loko amanzi anyana okuncane kwakungenile kwadlula konke ngoba idamu lingavalwanga.
Ngamanye amazwi uthi idamu ladubuka laswela abavalayo.
Hayi, idamu ladubuka laswela abavalayo kanti kakhulu sithembele kucampfire lecouncil ukuthi yibo abangasincedisa, but it seems angazi ukuthi kwaswelakalani or akula mali umnyaka udlulile. Amanzi amalutshana ayeke angani ageleza adlula wonke ngesizathu sokuthi idamu lalingavalwanga. Kuze kwayenza abantu nje ngezandla, otherwise benze ama-collection ukuthi bayavala, but unfortunately awuzange kube kusaba la manzi agelezayo up to today. Inkomo ziqala ukubharela at any time from now.
Ngiyazi balalele abakahulumende ngalesi sikhathi, ungabatshela waphamazwi phezu kwalolu daba?
Ukuthi ingatsha zikahulumende zilalele esingathi nje ma kuthi kulo ncedo labo bangahamba bezibonela, zingakhuluma into abangayiboniyo ma kuthi bakhona. Then uncedo esingalucela yikuthi ma kuyenzeka for this year bezama ukuthi bezivalele ngoba already it's late, akula ngenye indlela. Ngaphandle kwalokho besincedise kuma-engines la e-campfire bazivuzele wona ukuthi inkomo zikwanise ukunatha ngoba the whole umnyaka wonke lo akula lapho ezonatha khona kanye le nyamazana zabo.
Lo umnumzana Thebukani Ndleya, isakhamuzi seBambathi ePlumtree. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakasi yaku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 12080, la ku 15775 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli inkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhlanje ngilonkosikazi Linda Mpofu. Sikhangela udaba lwabo windi abagwetshelwe ukuhlala entolongweni okwenyanga eziyisishiyagalombili ngemva kokutholakala belecala lokunqunula omunye untombazana eHarare. Ngiyakwamukela kuhlelo Mampofu.
Ngiyabonga Nkomo, salibona ngibalaleli.
Ungathini ngalesi sigwebo?
Isigwebo lesi sihle kakhulu. Aluba ngabe ngile mali sibili bengizatshona ngifihla nginatha ngijabulela khonokho ukubana owindi laba baze bakuthola okwabo. Sihle kakhulu, siyancomeka kakhulu lesi sigwebo.
Siba ngumzekeliso oqinileyo yini olakho ukwenqabela izehlakalo ezifanayo?
Kakhulu, ngoba nxa ukhangela ukubana ungene ejele leZimbabwe,
vele khona amalanga amabili ngendlela esizwa ngayo ayisonto enhle kakhulu ngoba akula kudla nje le ndawo okuhlalwa khona kubi manje laba baphiwe inyanga zonke lezi kuzaba ngumzekeliso kakhulu isifundo kakhulu kubo windi labo akade sebesenza engathi umthetho usezandleni zabo kuzaba ngumzekeliso kakhulu ngoba oza kacabanga ukuthi akwenze uzacabanga inyanga lezi eziphiwe laba abanye ahle ayekele umzekeliso omuhle kakhulu.
Owindi laba ngontanga wena njengosakhulayo lawe kuyini ongakutsho ngalolu daba?
Ziningi izinto eziye engqondweni yami nxa ngikhangele ontanga labo. Okwakuqala yikuthi kuvele baswele imisebenzi yikho bagcine besiya khona ngale kube ningowindi batone bezingenisentweni ezingelamsebenzi. Okwesibili ungananzelela engxenye vele babedakiwe lokudakwa ngoba esikubonayo ukuthi owindi banatha utshala kakhulu umuntu efike ekuseni ahlacasa ukunatha utshala babhema imba insango benzeni ngokunye kwesibili khona. Okwesithathu umuntu uyabe vele ekhule emulini okulokuhlukunyezwa khona umuntu uvehle wakhula engqondweni yakhe ezithela ukuthi omama vele ayisonto yokuhlonitshwa ngabesintwana nje mele benzele uzenzele umathanda phezu kwabo. So mbona ngani izona lezi zinto ezintathu yizo ezicina zisenza abantu bahlukunyize kakhulu. Usesemkhulu umganga welezi nhlanganiso ezifundisa ukubana omama bangahlukunyizi ngenxa yakhonoko.
Amajaha afana lala kuyini angakwenza ukuphatheka kumzabalazo okulwisana lokuhlukunyezwa kwabomama?
Okwakuqala mbone ngathi kumele bona bahloniphe babekwazi ukubana omama banje nje ngenxa yokubana bazalwa baletha lapha emhlabeni ngomama yinto yakuqala kumele babeyazi engqondweni yabo. Okwesibili labo mele nxa kuthiwa kule mihlangano ethile efundisa nje ngamalungelo abomama na mele bahambe bayekuzwa ukubana hayi omama yisizwe ngokwakho ungananzelela yonke into ebukekayo ibizwa ngokubana umama ungananzelela isizwe singumama. So yikho kutshengisela khona ukubana omama kumele bahlonitshwe kakhulu labona inhlanganiso lazo kaziye kubo intanga zona lezo amajaha asakhulayo ayebafundisa ngoba omunye abevele ekhule lakho ekwa engcakibo kusala ukubana kuphume enguye yedwa nje ezimeleyedwa.
Abesifazana bona abahlukuluzwayo mhlawumbe basuke besabe ukuya emapholiseni ungathini kubo?
Emfuna ukukutsho ukubana nansi isigwebe esiphiwe abantu. Lokhu kuyikutshengisa ukubana amapholisa kanye lemithethandaba konke sebekhangela ngelihlo elinye nxa bekhangele okokuhlukunyezwa kwabomama. Sebevulekile labo ingqondo, sebevulile labo inhliziyo. Akusemelanga sesabele emuva ukubana engxenye ngahamba ngiyekhuluma ngizabazayekela ku-act. Hayi, khathesi into sezingani zini mamzonzo. Asiyene emapholiseni siyekhuluma ubana siyahlukunyezwa.
Ubona abesifazana mampofu kukhona abangakwenza ukwenqabela ukuhlukuluzwa ngabesilisa?
Mina ngibone ngathi abantu kumele baxoxisane bazisisane ukubana baphila njani esigabeni kumbe endlini. Kumele abantu bafunde ukuthi bahlale phansi baxoxe esikuthi yi-communication. And then nxa sesikhangela kulokho ukuthi abantu njengalaba abadatshulela izigqoko nakho sokumele lathi njengabomama sinanzelele nje ukubana asihambise. Kodwa okuqakathekileyo yikubana abantu bakhulumisane ukwenzela ukubana kungabi lokuhlukumeza.
Phose lokugcina mampofu.
Emfuna ukuthi ngikutsho ukubana yebo umganga usesemkhulu yebo kambe laba babotshiwe kodwa sokumele sibili siqakathekise ukubana kube lokuzwisisana lokukhulumisana phakathi komuntu ongumama lomuntu ongubaba ukwenzela ukubana isizwe sethu nezigaba zethu kungabi lokuhlukumezana kwabafazi.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mampofu. Siyabonga.
Ngiyabonga Nkomo.
Be belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo nkosikazi Linda Mpofu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Thina singabantwana abancane laba
abahlala
abantwana abancane mama woyithina la abantwana abancane mama uyibona abantwana abancane bakankulunkulu uyibona abantwana abancane abahlala ethempelini mama uyizole izingane zikankulunkulu usiyababona abantwana abancane abahlala ethempelini uyiba abantwana mama house abantwana mama
abahlala
uyiba
abantwana abahlala ethempelini
usizi usizi
usizi thina
usizi emhlabeni
usizi
mama
usizi thina
usina usizi madu
usizi
siyeluswa
yenza thina
usina mntwana kaNkuluNkulu madu
usizi
mama
usizi thina usina
abantwana abancane abahlala
ethezi
mama
usizi thina
usina uswa imvana
abantu
usizi usina mama
usizi thina usina
uswa imvana madoda bo
usizi
mama
usizi thina usina
njenge
usizi
Siyanambi
sizithina
siyanambi talolo thando mama
sizithina
sinango
banja
uma sesihlele
bu sizithina
sizibona manxele sadlule zakho
sizimama sizithina
sinando
Amanqababonga bakhola kulenkosi ayo penduka izinkanyezi
usizi mama
usizi
bu
usizi
hay mama
usizi thina
usina kokho usizi madodzi
usizi
hay mama
usizi thina
usina abancane abahlala
ethembeleni
usizi
thina usina
abantwana abancane bakankulu
Sizithina sizithina
sizindoda
bathu sizithina sizithina
sizindoda
sizimama
sizimama
sizithina sizindoda
sizindoda ntona kaNkulu
sizibu sizithina sizindoda
Sizithina sizikhona lapha madoda abo
sizimama
sizithina
sizindaba
sizibakhulwa kule madoda
umculo weBlack Mambazo othi abantwana ngesikhathi abanye benanza iPhasika silethemba liukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC Ayike isikhathi asavumi kuba siqhubeke sisonke ngakho ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.